Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe induna isigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka abantu bengitshela bethi sibesilerali enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Ngambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Kibaye bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozakwenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzakwenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanisa ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engibone kwenzeka ebulilima West phansi kwenduna ubaba uMasendu. Friday kunerali yezano PF lapha kade behlabe izinkomo bamema abantu bebulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rali lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irali, but ngithe nganyananzelela ngathola ukuthi leyo rali ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho constitution yelizwe indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kunkosi ekhulumela khona. Ubaba uMasendu uyinduna kuleso sigaba ngaphansi ke ward 7 ebulilima West. Kwakhiwa indawo lapho ukuthi nxa kulamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base ward 7 eyenze ipolitik. Siyakwazi ubana ngusenator orepresenta ibandla lezanu PF, ubana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko, namhlanje usethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze ukubana babe yizano PF bonke indawo lendawo ilabantu mehluko ezichurch wezinkonzo umuntu yazikhethela inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi esefake abantu ethempelini bonke baphendi pende yodwa ethi le ipendisi igreen sebengabantu bezano ginisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo kayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngase bebheke amadlwana senziwa yinduna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba lasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngayenazelela amadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa ngokhokho bethu sebadlalisa imadlwana ngizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngiqinisile ngithi into enziwe ngobaba uDube uMasendi ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngithe nxa ngesaturday ngifika kuleyana ndawo ngayethuka abantu bengitshela bethi esilera lenkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa abokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engela slogan indawo yabantu bonke abakhethwa ukuthi bangaphansi kwenduna.
Lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo isakhamuzi sebulilima West njalo engumgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobhi ucingo kusukela ngempela sonto sizaqhubeka sizama ukumthinta. Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama siza kupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali ezakuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele. Kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba kutshela uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe.
Uhlelo lolu ngibona njengani lungaba lohlelo olungaphumelela sibili nxa kuyikuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa. Kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali eyokuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe ba-invest nxa kuyikuthi bakhona labo yiwo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza mela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpila kahle engconywana so iyabe ingayisimali enengakhulu yokuthi singayifakeli 9% profit ku-investor bond.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani abantu bazalwamukela yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele mali emabhanga ivuka kusasa wakhona ingasela ncedo?
Ngibona njengani kuzadiphenda ngokuthi uhulumende uyaluthengisa kanjani uhlelo lwakhe. Uhulumende waseZimbabwe uloDubo olokuthi kathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali. Uyathembisa one thing esuke enze okunye okuthene. So ngibona njengale kuzadiphenda sibili nge-marketing ukuthi i-marketing yangkhona yabe injani njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivelana ngapi engxenye bazanika ama guarantees amanye ukuze abantu abazafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo ngathumezela izimali zabo nxa besesifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Angiboni njengami kungaba nenye izinhlelo ezithiyane ngalesi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esesebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu njengabantwana baseZimbabwe lathi siyakuncoma siyakuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit iyo engekhoyo uhulumende khathesi.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izenotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Isikolo sakobulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesi sikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952 sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Matilda Majena Hikwa owake waba ngumbalisi okweminyaka elithumi lambili kulesi sikolo njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesikarati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse eZimbabwe, isikolo lesi saphiwa uhulumende wasokungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami ngobunono obukhulu lokuncedisa ukuthi abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo leFounders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-17th anniversary yeFounders. Siyenzile i-17th anniversary silungiselele sibili bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapholisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa wasebenzeka wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunda Founders kudala, labafunda Founders ngathesi, lo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza naye ukuthi umsebenzi ufezeke, labo abanye bonke abade bekukomitee yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke laba abafunde Founders phambilini, ukuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelisile sibili ukuthi sibe le mali ethile kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders lani bantu abathanda iFounders njengothando lwameni lakho, sihlale sisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps abeFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi feze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona phandle khonapha abalothando lalesi sikolo abafisa ukubona isikolo lesi siphumelela babuye baziveze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773 0 8 0 9 8 loba babambe usisi uSthembu Binkosi kucingo lakhe 0 7 8 2 4 3 4 3 6 3 lami sebengangibamba kolwami ucingo 0 7 7 4 4 0 5 0 0 7 kodwa loba ngiphandle kwe-founders ngiphakathi. Siyalithanda lonke, siyacela usizo lwenu, siyacela uthando lwenu. Siyabonga futhi Voice of America.
Alo ke ngonkosikazi Matilda Matshena Higwa, ngomunye owake wafundisa isikolo se-Founders High School, ubexoxa icingweni ekubulawayo lo gainer kumede side. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla le-ZANU-PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, Sanbonani Studio 7, yebo hayi, ngiyaziphikela Studio 7, ngingu-Louis Kutuza, akuna nto embi, onke kulungile, okukhona nje ukuthi yikho khona ukubuya luya lubakithi obusehlulayo, mangibheka nje vele didekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi, buso kawuye abantwaneni, abanye bathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso kufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela izimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba ukuthi ubani. So into engikhangeleka ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi sinathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini, kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ukuthi izano tedishona umuntu uma imthokazi hayi vele imthokazi yiyo leti bangamandebele uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no thina kufuna ukusebenzisa umfana omncane kumgabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa le ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, baba.
Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi, linjani makhiwani lonke binjani? Hayi thina siyaphila olibingilelayo ngukhumalo abandawenzasebutwana liphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi ngentimboni sokumbona kwami lapho kuncane undoda lamani umnangazelo umani ngendlela eza ngayo, hhayi ayenzi kahle kathe siyenza ithatha abantu bonke ubagcwayise fule emathinini, fule emathina leyo eyicela iboleka futhi eyicele ngeza fule emathina zokubolekwa ithatha imali yonke ebhadala khona ngale abantu babulawa yindlala. Mina kanti ngombono wami kudingayo kubaintu laba bethi besehla nje fule emathinini bo bonke bese babagalele jele bonke babafake phakathi bebefake jele ngendawo ukuthi nangikhangela abantu laba yena ubaba abantu amehlo abanye laba amaseli abanye bangikhona phakathi ukuthi uthi usejele phela izimbabwe ngale batshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha yiwatshontshayo akulayo nto emasela ngale zimbabwe amapholisa atshontshayo imibhobho abantu bayithatha nga imibhobho yakhona gale ngabona bebanja uzabe uthotha imibhobho ngeye-ami ngeyamasosha kanti sesebagcwalise eprimatini khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akulatwale elandayo le kuluma ikhuluma lokukhulumayo esikhiwa lesafuna ukusipanyele ezipayo uzipathelisa zona lesi efuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonzela ukuthi lingazami kuntu umnangakho libe isithi likhiwa libamba abantu amehlo hhayi ngiyabonga yotinti mbona umbono njalo tanki
lingabe linjani ku-studio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi ngokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma lomandla kwelekutswana ngisehaburoni ya ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisilababuyisa abafaneleyo njalo kunye lo-president wethu njengalokhu esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu ngabantu bakithi ukuthi ngasiyabambana ngasiyabambana kakhulu sivuyisa ilizwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima kutshona sisasolana sithi yeyi sisiye imithwakazi kumele ukuthi ngasiyabambana siphume le nto eyi-one kuphele engasiphilise engaba lekusasa lethu niyabona
sanibonani 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 nge ngibulise njalo ku-studio 7 ngibulise njalo ku-studio 7 eyi nami ngithi nge ngifake wabo umbono nje kancane lana igama uthulani ndlovu enkayi kondula isikhobokhobo isimanga nje uyezwa bethi bonaka abantu bezani pf uzobethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje bheka ndibone bathenge imoto ezingaki imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward eyabomama nje ukuthi babelethi belapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngabena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-studio 7 ukuthi izani pf yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabize into ogawule bona nje bayasebenza kahle amakhandaba lapha ngengqundo le abaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo lithinze into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufanga angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ububoli lokobunje so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani ku-studio 7 hhayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi ku-studio 7 zingancindezeli umuntu zingakhethi uhlangothi bengisela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi linjani lonke ngibe sendibingelela umama ami unamemori elufane eshabula laphana inti kunjani ntombi yakonyathi hhayi thina siziphilele mbingelela umazisa esenta laphana ithi kunjani dala wami mazisa hhayi siyaphila mbingelela abasetsholotsho bonke abakomajudula bonke abakomazisa ngithili njani lonke lokhulumayo ngumzingaye dube uwakomajudula kwele tsholotsho ngikhuluma ngisemawuni kwele butswana ngithi asihambeni siyevota sihambeni siyevota bantu benkosi sihambeni siyevota sefaka kwabhana lapho esikwazi khona sikhe sithi kwabhana di ngiyabonga
siyabonga studio 7 njani hhayi sicela nto abasibe bazokhayela ngezikolo beqale beuduvile primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha akhona kuya ngo-10 esikolo hhayi nxa likhuluma ngisezwa sibili iindaba lezokuthi laba benkobazabuya bezokhayela into zezikolo hhayi ababuya sibili euduvile primary school hhayi abantwana sithwele nzima siyabhatala i-school fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu studio 7 kanti sincede sibili bona abakhayela ngezezikolo bebeuduvile bezokhangela amatitsha akhona abatitsha amatitsha atshona engekho esedorobheni ethiya abantwana bebodwa hhayi siyabonga sibili uhlelo lezinxa zingayenzakala sithwele nzima euduvile primary school
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebebalekile emzini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona lichaye amazwe ezihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi Hurricane Ian ukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize e-America uzabhidliza kakhulu abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo yona ngalesi sikhathi uma bekhangele lihlo lakhe engasozabhodle bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzayenziwa ngu-Ian bakhangele kakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajwayelanga ukutsha ngama-hurricane njalo bakhangele le speed sewindi yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma-200 km/h njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma-5 to 8 feet so I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama-3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke so ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 50 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe izaba impacted ngu-Hurricane Ian. Bakhangelele ele Tampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct lapha bakhangelele khona ukuthi u-Ian uzabhidliza kakhulu then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singele ukubhodla endleleni elwandle. Khanya sizabhidliza kakhulu. Sethemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe
ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi azimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu ukwenza lokho ngokuyencourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama alerts ukuthi i-hurricane enje ingaphi njalo kumele benzeni kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli abanye bephuze ukusuka endaweni ezithize becine sebevinjelwa lapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine sezilahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Ngambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na? Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.